ukuvumelana bazagcina bevumelana. Kodwa mina into engiyibonayo la ukuthi ama Republicans bona ngowayo yiwa abaloshupho ngoba sebese Congress kabasamelanga abantu abakavotela ababalithi Congress sebenele bani uTrump. Ukuthi uTrump engabatshela ukuthi lokhu angifuni lokhu lingakwenzi yikho abakulandelayo. Kodwa uhlupho lwangikhona khonapho yikuthi abanye bangikhona kuzabaswelisa izikhundla zabo zokubuyela ngaphi eCongress. Lo nguye osengitshewe lokhu zeni imajority we-Republican Party kathi eseCongress. Bazama abanye abantu bonke baswela amavoti kwaze kwafika kuye nalo. Engabe lokhu eqhubeka ngendlela aqhubeka ngayo because sebekhona abanye abathi hey, we are being too difficult for nothing. Asicooperating labanye. Bona labana abantu bangabambana lama-Democrats bazamkhuphu ijaha yenalo kumbe bazamvota ngemuva. Ngoba into vele sekule nkulumo yokuthi bafuna ukubona ukuthi bangamvota njani ngemuva ukuthi bathebulise into angafuni ukuyitheba. Because it's a matter of minority leader we-Democratic Party. Ebhode ebona ukuthi ama-Republicans afuna ukuvota labo ngoba then they can create whatever i-term yangikhona ngangiyazi ngesindebe ukuthi kuyini bani. Ukuthi babhode ngemva kuka-Johnson bavota. U-Johnson uzagcina la ilahlekelwe njengabanye.
Manje ubona udaba lwe-Ukraine luphumelela na ukuthi iphathiswe ngemali eyiyo indaba enye ehluphayo kudaba lonalolo lwe-budget.
Ngibona ngani kusiya ngesikhathi ekuphendukeni kwabo kwakathesi kuzamele kube lolutho ngoba kungeza ke kungabi lolutho kumele ukuthi kube lolutho ngoba ongafuniyo Ukraine uTrump because Trump umuntu kaPutin but bakhona amanye ama Republicans abafisayo ukuthi naye ukuthi wakuyafakwa okwenza ukuthi uJohnson angafaki into leyani ukuthi kuvotelwe it's because uyawazi ukuthi kunabanye abantu abazakuvotela ama Republicans ukuthi imali ye-Ukraine iphume ihambe so yikho abazama ukumvotela khona ngimu. Engabona la ukuthi nxa esekholisa ukuba ngu-chairperson, engabona sebemboda uzabhenda. Njengoba ngizwa ukuthi uhlala efonini lo-Trump usuku zonke, uzazayekele ngemilango uthatha ifoni ka-Trump esenze abantu bavota imali yakhe eyokhe ngiyahamba.